sisukumile kuside yethu opposition uThemba abantu bamtsayela impururu abantu besithi isize yangena inkunzi yezana njengokutsho kwami uThemba uyaziwa ngoba umuntu oke wabakhona eParliament esesekuzano yakhona ekhona ngale kiyo izano ngomuntu okade esaziwa ukuthi ubengababazi izano nalapho ephambanise khona yindoda ekhuluma iqiniso ithi bhadla ukuthi hayi lapha mathi izinto kakhambi kuhle so abantu abaningi babe lokumthakazelela lakho sibonile even bona laba bezano abaningi bekunzima nje ukuthi lawo beyabalale bethaya impululu njengathi bhatri bekhanya ukuthi bayamphakamisela izandla lapha khona khona ngesikhathi uthe sebizwa ngesengena laphana wafike siyafunga esethatha ukufunga kwakhe efungela ukungena umsebenzi uThemba abantu bonke balayinile bahamba besiyaxawula ngitsho labona laba bebandlela ibusayo abangayisibo bakhe bahambile bambingelela noma ngesikhathi sebuya ukuze ehlala lapho kade sihlezi khona thina be-opposition basukumile abaningi abezanu-P F bebuya bezobingelela uThemba umuntu wonke uyakwazi ukuthi ukungena kukaThemba ephalamende sokuyikwengezelela kwe-value yephalamende ngoba yindoda ekhuluma izinto ezilohlona
iyona itheni inkunzi yezano ayitholanga ithuba lokuphosa ilizwi
inkunzi yezano okwanamhlanje ayizange ke ithande ukukhuluma ngoba vele kunamhlanje bekudibhethwa nje ispeech sikamgabe kudibhetha abantu nje ababili abathathu yona ithe beyibuza ukuthi wezafuna yini ukuthi ukukhulume ithe hatshi ngayifunanga ukuthi namhlanje ike ikuthi-ke ikuvule owayo kutho ukuthi kukhona ekugcileyo kukhona ekukhangeleyo ukuthi izawukhuluma ngensuku ezilandelayo kodwa hhayi ube ngumuntu okhanye ekhululekile sibili ukuhlala lathi ko-opposition ube waba nesikhathi ehlezi lo vice president we-MDCT ubaba uNelson Shamisa baba lesikhathi sokuhlala bendawonye bexoxa bekhanya ukuthi hayi laye usethakazelela ukuthi ehlale ebhentini elingasole ezanu-P F.